Untiko locha ololaga olumangalisayo osethwalise nzima izakhamizi zeCountry Park ubikwa ehlasele ngamandla lamhla watshaya abantu abane abagoqela omunye ubaba otshaywe imbambo ngembokodo. Isigalesi senzakala lapho okwahlaliswa khona abantu nguhulumende phansi kohlelo lwakhe lwehlalani kuhle Karikayi. Kodwa ayisekho indlala kahle kulelo lokithi. Nanko izakhamizi zithi kulento engabonakaliyo ejika amatshe itshaya amafasitela azo ezindlini njalo ibhoboza ama-asbestos. Izindlu eziningi zilamafasitela afileyo njalo phezulu sezizimbobombobo. Udubo lolu luqale kunsukwane ezedluleyo okubangele ukuthi izakhamizi ziyedinga abaprofethi ababuye bengasadlanga ngotshani izolo kodwa behluleka ukuyikhipha into le. Abaprofethi laba babuye bathi into le ngeyomunye ubaba umnumzana Thito Mgumbo. Kodwa ubulandule lokhu uGumbo. Omunye wabaprofethi laba ubikwa etshaywe laye wageleza igazi esiphundu. Lamhla sithole imbiko yokuthi abaprofethi laba babotshiwe. Asenelisanga ukukhulumisana lamapholisa ngalolu daba. Kodwa izakhamizi zihambe zadinga omunye njalo umprofethi obikwa eyingcwele ekukhipheni ondofa uSiziba. Sikhuluma nje uSiziba uzalala elomlindelo evuke ekuseni ezama ukuthi akhiphe untukulo kusasa ngehola lesitshiyagalombili. Sixoxe lomsolwa umnumzana Thito Mgumbo yena olandule ukuthi undofa lo ngowakhe.
Mina ndishani ishabule mongono ndishani nongwana kungobongwakunashulo akayinda akasuka kashayiwo
kusasa kulapho okuzavela khona sobala ukuthi ngokukabani okuyinto lokho ayisikho kwami njalo endlini yamakula lutho bahambile izolo bakusweni bangiqambela amanga mina ngabe ngokwami ngangingasoze ngivume ukuthi bahambe endlini yami.
Umnumzana Thito Mgumbo yisakhamuzi seCountry Park njalo nguye obecatshangelwa ukuthi ngumnikazi kantikolotsha osehluphile. Untungameli Nkomo weStudio 7 uphinde waxhuma isakhamizi esithi sitshaywe imbambo lamhla umnumzana Promise Gondwe.
Mina namhla ngivela emsebenzini ngitshayiwe esayidini lembambo. Kungitshayile isayidi le lembambo lapho.
Awulimalanga pho?
Ya, ngilimalele phakathi okuthi vele noma ngihamba ngizwa ngathi ngile hlabo, ubuhlungu wakhona ungathi ule hlabo phakathi.
Aso muntu olijikileyo ilitshe yini Gondo?
Hayi lapha kala sasigabanga ukuthi ngumuntu ojikayo but okakadesi akusela muntu okuthi ngathi ngubani ngokuthi ilitshe liphonga uphosha umuntu wakhona akabonakali.
Izolo sizwa kuthiwa kubuye abaprofeti bazama ukukukhipha okuyinto lokho okuhluphayo. Ukuhambe njani ungasichazisela?
Ukubuya kwaba amaprofiti laba babuya lapha bazokhangela besithi bazakukhipha but into eyenzekeleyo bona into eqiniso iqiniso sibili bayihlulekile kuyikhipha ngokuthi bathi sebebuya laphana baqonda indawo ezingethu but akula yinto esiyibonile ngokuthi thina bakade simelele ukuthi sibone ukuthi bazabamba into but ngendlela yokuthi yakhona asizange sithole lutho abalalo bahle basuka bechiya bese bengakasuki lapha kuhle kwatshaywa enye indlu bahle basuka becontinue ukuhamba ngendlela yokuthi abahlulekile ukubamba into le.
Omunye wabo wabaprofeti laba simbone kumfanekiso lapha ephuma igazi ekhanda kuthiwa layo utshayiwe.
Lapho kade bebhode bebaningi laphana ukuthi ngichasele ukuthi utshayiwe yikho lapha ngingathi ngamanga angitoze ngithi yiqiniso kumbe ngubani ngokuthi mina mbone sevuza igazi kuphela ngemuva kwesithuthu.
Liyalala emlindelweni so?
Ngayisilwane sesendlini anto lawo indoda uyaphuma uzolala emlindeni abanye ubone ukuthi ikuyini okwenzakalayo.
Umnumzana Promise Gondwe isakhamuzi seCountry Park esithi sitshaywe ngondofa lamuhla. Sixoxe njalo lokansela walesi sigaba umnumzana Colette Ndlovu ngesindaba siphendulile.
Namhlanje bezokutshaya abantu betshaywa ngamatshe kuyikho kubatshayayo. Abalamhla sibathembe kakhulu ngokuthi Siziba yena leyo nguye owakhipha lo wayehluphile okuthiwa ngu-NS.
Izolo sizwa kuthiwa omunye obecatshangelwa ngubaba okuthiwa nguGumbo esikhulume laye walandula wathi ayisikho kwakhe. Kukhona obuke wakuzwa ngaye?
Ngisuka kuye khona manje nje njengoba ngikhuluma. UGumbo kutshiwo ngabantu laba ukuthi ulakho wasesithi ke sesiyalivulela endlini yami kuyanini lizokukhupha bethuleka ukukhupha.
Namuhla manje lapho laba abatsha abathi bazalala bekuthile kusendlini kabani?
Bona bathi bazathiya i-section yonke, bangathiya i-section yonke kakusabaleki. Bona kabafuni kutsho ukuthi ubani, kodwa bazabona abantu sebekukhupha kulowo lapho.
Ungathi into zobuthakathi yini lezi councilor, kumbe ngamasalamusi nje?
Ibuthakathi sibili ngoba awungezake kuyi ukuthi khona kube ngamasalamuso ukuthi ungathaya izindlu zabantu zibhoboza, ama-fixtures ebhobozwa, ama-window ebhobozwa. So thina siyabona ukuthi ibuthakathi ngoba kakuqali lokhu ngokwesithathu e-Country Park.
Umnumzana Colette Ndlovu, ngu-councillor we-Country Park, ubekhuluma ecingwani loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Country Park koBulawayo. Njengakehlukani ngokuthi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela namhlanje. Icele le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi liyajabula ngendlela okuqhutshwe ngayo ukhetho lwama-primaries. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho olawula ezokhetho osanda kuphasiswa edale lephalamende we-Electoral Amendment Act. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo ngu-Kip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.